ngicela uwe phela ngisho amaseta wavuki ekhanda vele ukuthi mangizuli mina vele ukuthi mangizuli wemhlaba kade mina ngenzeni uwe ngisho empilweni mina mangibheka kumele kodwa hlezi ngicela uwe phela ngisho amaseta wavuki ekhanda vele ukuthi mangizuli mina vele ukuthi mangizuli
Mangzule, mina vele ukuthi mangzule.